Yebo, thaka komuhle Zimbabwe omuhle ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngoMike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha mayelana ngomkankaso ngamhla ka 31 Ntulikazi wokukhuthaza uZulu ukuba angene ezidaladeni. Kuhlelo silomnumzana Jengani Shoko wenhlanganiso yezinathu kanye lomabutho moyo owebandla elibusayo ibandla elezanu PF. Saqala ngokuzwa umbono kamabutho moyo bese sigqiba uhlelo ngengxoxo esiyenze lo Jengani Shoko. Moyo, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho mayelana ngalolu daba. Mabuso, siyezwa abanye besithi bayakhangelela ukuyotshengisela ukuze uhulumende abone ukuthi abacabanga ngesimo somnotho, hayi ukukhipha umongameli emasweni mnangagwa embusweni okungekho emthethweni. Ukubona njani lokho? Hayi, sibuzile mabotho. Siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Wothi sizwe umbono kaJingani Shoko owezinathu. Shoko, ngiyakwamukela kuhlelo. Asizweni umbono wakho malanga ngalolu daba.
Ngikubona kuyinto ebalulekileyo kakhulu ukuthi abantu behambe betshengisela mayelana lo mumo okhona ezweni lakithi, ngoba sibona ukuthi izinto azimanga kahle. Wonke umuntu usedubeka lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi abantu esabavotelayo yibo abantu abasesebesibisela emuva. Ukutshengisela lokhu, abantu kumele beqaphele ukuthi kule COVID-19 yona ethiwa yi-corona, of which iyafaka abantu at risk. So basically i-outcome yokutshengisela leyi kumele ibe yiyo ezakwanisa ukuthi abantu bebe yibo abazakwanisa ukuthola lokho abakutshengiselayo, not ukuthi kube yinto engaba ngeyalaba abayenza ipolitics.
Shoko, siyezwa amalunga awebandla lezanu PF bekhuthaza uZulu ukuthi ahlale emakhaya ngenxa yokuthi ilizwe lilokhe liphakathi kohlelo lwe-lockdown. Ukuphuma abantu besiyotshengisela ngobuningi babo mhla ka 31 kuyabe kuphula umthetho we-lockdown. Ukubona njani lokho?
I-government yethu yeZimbabwe nxa ikhuluma nge-lockdown ithi yona i-lockdown is meant to benefit ama-citizens. We have seen ama-decisions being made by the government during i-lockdown. We have seen key political decisions being made by the government during lockdown. So yona i-government nxa isithi abantu ngeke betshengisele ngenxa ye-lockdown. So is the government trying to tell us ukuthi bona yibo bodwa abavunyezwa ukwenza ama-decisions ngesikhathi se-lockdown? So nxa ukutshengisela kulilungelo labantu kuvela ku-constitution, basically we are saying people should go and demonstrate.
Hayi, isikhathi sesehliwe ngumangoyi. Siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Zulu kanti abathanda ukubonga umabuso moyo kanye loJingani Shoko ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo. Isikhathi sesehliwe ngumangoyi, kodwa singakagqibi uhlelo. Lingakhohlwa phela Zulu kanti ukuthi sizabe sizonke ngolwesibili uhlelo lwabatsha, uhlelo D-Connection, 8-9 PM Zulu kanti lapha emsakazweni weStudio 7. Ofisa ukuxhumana lami lapho ungixhuma kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3PIGMYKE3 yona username yami. Kwale loko namhla olevalulisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mabutho, Jingani, siyabonga ngokungena kuhlelo. Zulu kantaba, mthwake kwemuhle. Bye bye.